ungakhangela amalokhuza ama-department lawa abekhona kuma-provincial level, so athese angene ku-local level. Futhi bona abantu banjani abahambisa information esezabeleni ezihlukeneyo, njalo yibo abanjani i-youth zinyawo zilokhuza ziphathe zihambisa i-information endaweni eziningi, kuthi abantu baziphathe. Then omama yibo abaqoqayo izimpiko zakhona abayisikela le nale abantu behlala besazi, ngoba iyona ngwayezaphi zifana lokuthi ibe yibhodi kuphela ingenampiko ingenanyawo. So ungasukula lokhuyana ima-department esiwafakileyo lawo sizakuba lokukwazi ukuthi njani ihambe endaweni eziningi, ihambise ilokhuza imeseji nezaphu ekuphumelele kuthetho esilukhangele oluzayo ngemva kwensuku ezingasolisi. Kuye kula ma-provincial zimbabhulen union, kube ne-provincial youth france, kodwa kumisali bekungeli abantu sengakhulumi ginesihlalele lihambisa izizwe zakho akhodini. So ngasukuza bantwana bonabo abe-youth, i-youth ye-active yawakho iyahamba lapha lalapha ihambisa ilokhuza amazwi, then omama ibabalungiselela abantu bekhipha abantu ezindlini, hhayi yenzani sonto lenze siwo ngomhlangano. So kuyenza ukuthi izaphu yazakale njengezaphu entane yakudala.
Kodwa ungathi ibandla lakho lilosekelo olukhulu ezigabeni zonke zelizwe.
Izimbabwe yonke bavele balindile bathi vele sasingaphi singesangalokho. So okusenzakala thesi sihamba sisilela laphana laphana, some elections zizibusayo izaphu sithethe indawo yayo. Thina uyabona isifuna ukukhipha umuntu esikhundleni, nakungena kugavini.
Sesikhangela amanye amabandla ezombusazwe akhona lizilungiselele ukumisana la.
Bavele nabo bayazi babambe matasatasa bazi ukuthi babathilokhuza ukhetho lolukhona. Ikubona lapho babhala khona la maphepha lawa abasekelayo avele afunda ukukhuluma ngathi, ngoba bayazi ukuthi kona vele imoment bekhuluma ngathi besazi ukuthi hhayi behambisile izizinge lokhuza sokuqala esiyini, ngoba bayazi ukuthi into yonke ungakhumbula emangwayo lokhu zingena ingena kuyinitiyenaseviso abantu bangena begijima bebaleka. So bathe bengenile laphana ukufa kwabantu basekusila basekusiba kuluswana. So na ukhathesi wasekuhambela kunanto ezaqoqwayo naleso sikhathi bekuwu-government imeserini, yikho yasiphuma ke la. So abantu bavele bayakwazi lokuthi isiphumile phandle, njalo izaphi zonke izidabade ezibe zaphi zo sebebuyele bona abantu abantu.